Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-1 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe angumakhelwane aseyekethise imigoqo ye-lockdown eleZimbabwe, lona lokhu livitshe imingcele yalo.
iSouth Africa ibonakala isiwele ngale yachapha ekade lihanjelwa phambili kumbe libangelwa yilo mkhuhlane we-Delta variant.
Kuqhamuka ingxabangxoza eCowdery Park koBulawayo kuze kungenele amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole ukansila walindawo, uMnumzana Kidwell Mujuru webandla lezanu PF, ngokuletha inkampani eqatsha abavela kwezinye izigaba zelizwe kuphela.
Because I spoke to the management, which I cancel, were giving you a quiet to employ our locals, to be general workers.
Isiphatha mandla sebandla lezanu PF uMnumzana July Moyo ubikwa waya enyangeni eyamtshela ukuthi nxa efuna ukuthathela uMnangagwa intambo zombuso kumele amthengele izicathulo ezifakwe umuthi.
Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa nguMnangagwa, besesaba ukunqotshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Selisuse imigoqo ye-lockdown kuthi eleSouth Africa selehlise izinga lalimgoqo laya kusigaba sakuqala i-level 1. Ngakwelinye icele eleZimbabwe, lona lokhu livalile imingcele yokungena kumbe ukuphuma elizweni ngezimoda. UMongameli Cyril Ramaphosa wazise ngokwehliswa kwezinga leli izolo ebusuku esithi ilizwe seledlule isimo sengozi njengalokhu kade sokuyikho kona, ngoba amanani ababanjwa igciwane le-coronavirus esehlile kakhulu. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele-South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda.
I-South Africa ibonakala isiwele ngale yachapha ubungozi obukhulu okade bukuzi ngalesithathu elokuhlaselwa ekade lihanjelwa phambili kumbe angelwa yilo mkhuhlane we-Delta variant ye-COVID, ngalapho ekade kutholakala abantu abanomkhuhlane abafika inkulungwane ezingamachumi amabili ngosuku, kanti-ke namhlanje izibalo zilapha nje kwinkulungwane enamakhulu ayisishiyagalombili, 1800, okukhomba khona ukuthi cha, ngathi sokungconywana. Kanti-ke futhi njalo i-South Africa ifuna ukuvuselela ezomnotho okuyikhona okumqoka ukuze abantu bayo bathole imisebenzi.
Kuyini osokusenzakala phansi kwemigoqo ye-level 1?
Okuzokwenzakala ku-level 1 ikuthi abantu imibuthano eminingi isizokwazi ukuthi ivumele abantu abaningi kusiya kwinkulungwane ezimbili kwengaphandle, kanti-ke kusiya kumakhulu ambalwa ukudlula la akade bekiwe phambilini, okufana nokuthi labo abanye sokufika kwamakhulu ayisikhombisa namashumi amahlanu ukudlula le ekade bekwe ngaphakathi kwezindlu, okusho ukuthi kuzoba khona inguquko. Kanti nalapho abantu basagqugquzelwa ukuthi baqhubeke begqoke ama-mask njalo babheke ukuqhelelana, kodwa-ke imibuthano kusho ukuthi singathola amanani amaningi abantu okuzovumela njalo ukuthi imikhankaso yezepolitiki, njengoba i-South Africa siya kukhetho olwamamunicipala ekupheleni kwenyanga ezayo, kusho khona lokho ukuthi lokhu sokuzowenza ukuthi kube lula ukuthi amaqembu azombuthazwe athole ukukhulumisana nokukhankasa ebantwini.
Bayalandela na isiqondiso zabempila kahle
esikubonayo kakhulukazi ukuthi abantu bona bayazama ngempela ukuthi balandele imigomo ngoba bewafaka njalo bewagqoka ama mask kanti ke akulula emalokishini ngoba abantu emalokishini imisebenzi abayenzayo nezinto ezenzayo zenza ukuthi mhlawumbe kungabilula ukuthi bawagqoka ama mask mabese emalokishini ukwedlula mhlawumbe mabese emadolobheni behamba kodwa mawungabheka emadolobheni ezitaladeni kumbe nemsebenzini uyabona ukuthi bona abantu bayazama ukuthi bayilandele imigomo ngoba bengafuni ukuzithola sebeboshiwe ngoba abantu befuna ukuthi bakhankase kumbe bafunele imuli zabo lokho okungathi okungahle kuziphilise
umnumzana Vusi Moses Banda ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa i-Africa Diaspora Forum kamuke ingqabanqoza eCountry Park edolobheni lakobulawayo kwaze kwangenela amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole ukansila walendawo umnumzana Kidwell Mujuru webandla lezanu PF ukuthi kungani evumela inkampani yeHarare ukuthi kube yiyo ezokwakha iklinika endaweni eyaziwa ngokuthi kusempompini njalo iqatsha izisebenzi ezingaveli kobulawayo kumbe eMatepeleland umnumzana Mofat Phiri obona ngokuqutshwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu iMthwakazi Residents Association uthi bananzelele ukuthi izisebenzi zaleyo nkampani azenelise ukukhuluma indimi zeMatepeleland njalo izisebenzi bezidinga indlu yokuhlala zindawonye kukanti zisiya ngaphandle egcekeni
bathe sebabuyela phana babuya bafika bafaka izinto zabo bengalanzi ukuhlala lobuya ngaphandle kade behambela khonapho egcekeni ebantwini okuyindlela eluhlazo kakhulu so okukhona ukuthi thina izakhamuzi sisukumile sabakhuza ukuthi hayi sukanini lapha elokizeni endaweni le ngabe senza into ezinje so njalo labantu abethu abasebenzi khona ina liyabuya livela khona leharare libuye lifike lizosebenza abantu bana bengasebenzi asisemasela khonaphoae silawo maningi kakhulu ayizwayi khonokho ukuthi abakhathi abantwana bakhonapha
Ubufakazi libuthole ngapi bokuthi basuka eHarare lokuthi abasibo besigabeni
lokho sibone ngokuthi babuye nemota babuya bafika babachiya edoleni lapha kade besebenzela kuna baqeda lapho abafana labana bathe sokuntambama basike sishwela lapha abazakha ngakhona basike sichaza ukuthi bona bangobani ukuthi bavela ngapi nokuthi sibadingele indawo yokuhlala abanye abantu basike bancedisa abadinge indawo yokuhlala bahamba babadingela indlu lapha abahlala khona bahlala ndawonye khona ichazile ukuthi bona bavela eHarare bonke umsebenzi wabo kade bewenza laphana kade becenta ucenta sibili ukujiphethani bevele bemelele ukuthi kuzoyakhiwa kuyakhiwa iklinik umsebenzi okungayenziwa loba ngubani kodwa lapha kudingakala ukuthi umuntu ozocenta utshani asuka gade ibhasi esuka khonale akuke azofika khona lapho eduzane ukuthi abantwana abatshona bethova amakhaya onapho kade kulabantu abaningi kade bethinga bonapho izakhamizi zona lezi ezinye
libaqondile lakhuluma labo lokho bekhona besebenza
libaqondile sakhuluma labo sathi thina kabame bayelize lo omkhulu wabo ukuthi abuyazesela ukuthi kathi abantu laba babuye njani lapho bona basebesima ngaleso khathi basebefona basebefonela ukhansela ujuru ujuru wasefika kuya lamapholisa bangithola mina lokho emhlezi maphana basokuthiwa abantu basike kuyasikhanda nje bakhanya bebona kade bengabantu besibafuna ukuzonithatha so abantu bakhanya bevikela bayala labantu hayi lo kade khuluma iqiniso lokuthi nako ukuthi thina singasebenzi basimile abadala bekhulumele ukuthi nabadala ngesisebenzi bona ngokwabo yena bafihle wathi kababuyile so asikwazi ukuthi isizaveza banja mukhansela ukhidwe yini ukhane uvumelana nalabo ukuthi izakhamizi ziro ngokuthi zibathe ngoba labo babuyile bazodinga impilo yabo so yena ukuthi abachiphe kabuyeni kumele ukuthi basebenze yena uzathi next trip uzabona ukuthi bayenza njani uthe yena ngiyokhathala yena ngiyokudinga abantu besikuthi bokusebenza phambi kokuqala sizama ukuthi sithale le bantwana kule inye contract enye layo yokuthi masimba iduzane kwedumpside engozi ngale
lo ngumnumzana Mofat Phiri obona ngokuqutshwa kwenhlelo kunhlanga niso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe nomnumzana Mjuru othi ngempela inkampani esebenza eCountry Park ivela eHarare njalo ubize amapolisa ukuthi avikele izisebenzi ngoba zimchayele ucingo zamazisa ukuthi sezesabela impilo yazo. Umjuru uthi laye uyayisola linkampani ngoba bekufanele iqatshe izisebenzi zakobulawayo kodwa izaqhubeka isebenza ngoba isivele yathola ithenda.
Okwenzakala ukuthi company yawe ithenda kuthiwa yi-manifest construction company. It's based in Harare. Kunjalo ama residents they went to the site but no sifuna umsebenzi. How can people from Harare come here and start doing umsebenzi kanti kobulawayo akula ma companies yini? So you must stop working katesi otherwise I retire. So I was phoned, passed by the police station and the Tetama police rushed to the site. But I saw one of the guys who was involved. And then he told me, I spoke with the management of this company. They cannot bring people from Harare to be general workers. And they were in agreement with all general workers will be from Country Park, except for skilled manpower. So back then there was some residents with the high. No, it's okay. It's one of the members that we are the manpower from Harare.
Ngezinye indlela ubulwela izakhamizi ukuthi ngempela kufanele kusebenza abantu balapha.
Yes.
Kuzathiwani ngecompany leyo?
Company they will go ahead because I spoke to the management which I cancel our giving a quiet to employ our locals to be general workers. But I know if it's like that, it's okay. Already, what are the two guys who are locals on up and pumping around the bomb? They are yet to employ another 15 from the locals. So, because this was actually lent when they start constructing, they want 15 guys. And that in the UP long criminal is all. The reason why I have the police have been born, which I want to abandon it, but I was just to have so I thought that I should call them up also to tell them that everything is in order. Actually, the locals are supposed to protect these guys. They are bringing development to our community. And it is us, the community, who are going to benefit from this clinic.
What do you know about the sense of general hands? You are in the locals.
In case they want builders, they will consult me. Advertise kuma community groups bangabakhona bazaba employed.
Kodwa likhulume kuhle yini lazwisisana lezakhamizi? Kungani kube khuluma okunye lina lichasisa ukuthi belani belifuna ukuthi kuqhathwe abantu?
Engage to Piri ngokwakhe. Actually sizana kakhulu. Athi hayi Piri isitantu sithethewe is wrong. You're supposed to first consult me as your counselor. Kube sengikutshela ukuthi what is the position about employment. Masista hayi khona le counselor empambanisini.
Lo umnumzana Kidwe Mujuru, ukansila weCountry Park kobulawayo, ekubandla leZANU PF, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana July Moyo ubikwa waya enyangeni emtshela ukuthi nxa efuna ukuthathela umnangagwa intambo zombuso kumele amthengele izicathulo ezifakwe umuthi. Owake waba umphathi ntambo wozokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo eloba ebulenjini enkundleni yokuxhumana iTwitter uthi uMoyo wazama ukunika umnangagwa izicathulo lezi embuthanweni owenzelwa eKhwekhwe kanti umnangagwa wayeselodletshana lweqhinga likaMoyo wamxotshela kachana ukuhlaziya udaba lokuthi kanti kungaba kusenzakalani kwezombusazwe. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnangagwa besesaba ukunqotshwa ngamabandla aphikisayo bekhulebela ngumphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleliya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia sesokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo lakho kuthelele uvalo kwafaka uqhuqho kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kweZimbabwe. Olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho.
Ngokubona kwakho ibandla leZANU PF lilakho na ukunqoba ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamavandla aphikisayo
ukhetho luzayo alusoze lufane lezinye inketho ezedlule ugwalo olukhitshwe bisifundiswa uJonathan Moyo uExcel Gate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kwelezimbabwe lokuthi abalutshontshayo ukhetho ngobani balutshontsha kanjani abejoko izek bencedisana lamasotsha lamapholisa lama-CIO lawa amabandla ezanupf abaphethe izintambo khona ngalo ukuchazile uJonathan ngakho bangeke baphinde baluntshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho
lokhuyana kungezelele uhlupho ke kubo abezanupf
balindele abaphikisayo ukuthi babone ukuthi baza kwenza yini lokhu abajwayele ukukwenza
esigabeni semandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo ubona ngani ibandla lezaphu kumbe elemthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalapha ya
umuntu ekhuluma nge-MRP akhulume la ngaye uzaphu kuyasinda ke kuyehlela njalo kuzano ngoba lamabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu kokubandlululwa kwe-Midlands lemathebelelendi labantu bomthwakazi bengabe esindebeleni bengabe esikhalangeni bengabe esitongeni bengabe esinambiyeni lezinye inhlobonhlobo ezitholakala kulezi yazigaba baphakamisa inhlupho zabo baphakamisa indubeko zabo bayalwa bayaphambili njalo ungakhangela bayabe buthelela abantu ngobuningi kungezelela uhlupho ke kungezelela ukwesaba kungezelela uqhuqho kuzana uPF lomphathi wayo yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu bazame lokhu lalokhu yana kulokwesaba kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele izanu PF amkhulele uMnangagwa kakhulu kakhulu kulokuningi okwenzakalayo phakathi kwa izanu PF okulilitshe elisindayo kuyuMnangagwa la izanu PF ngoba ama factions asevukile njalo bakhona abakhulu kuzanu PF njengoba besitshela be Newsworks asebesithi uMnangagwa akakho legitimate kakho credible njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023 loba nje ama-province em-endosa emphasa ikhona impikiswane engaphakathi ngakho ke kusindwa longathwele kuzanu PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023
umnumzana Dinizulu Maxaphulana yingcwethi yecubungula izombusazwe kwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi amalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance agxotshiswa kuleli dale libandla le-MDCT azaphiwa impentsheni engamadola emelika angama-40 dollars kuphela iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uze wavuma ukuthi imininingwane yamangcwaba ayimanga kuhle kulandela ukutholakala kwesidumbu engcwabeni elalimele libe ngelomunye ubaba okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
salubonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Josphat Moyo ngajabula le audio ma engafundwa hayi siyezwa indawo eziphumayo ku-Studio 7 nangalabo abe-MDCT asebefuna ibizo elithi Alliance into abayenzayo i-wrong abantu ababathandi bangena laphana ukuphazamisa kuphela ngingabafananisa lo malulwane ongena enyamazaneni akwane engena enyonini akwane ebona bagijima bekuzani PF beqeda kube ngabangane bebuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama MP MDC Alliance abayazi into abayifunayo bafuna ukuthuthukisa ilizwe ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi izinto bengathi bayajinja bengena nebizwana kungabi lo muntu even lo yedwa ongabavotela bona iba abantu abawiselizwe baphazamisa kakhulu ngokungabantu bekufuna ukuthi kususwe vele lephalamende ngiyajabula le audio ma engafundi
salibonani bakithi basakazi bethu be-Studio 7 siyalizwa bantu bakithi liyasakaza linjani bozulu khona ngapho labo kantemini Hayi madoda leyo cha umsebenzi lo cha uyezwakala. Uyezwakala siyavuma. Kulendaba madoda ekhuluma ngayo lapha kaNdoda lo othena ngumthakazi Republic, umqondisi umoya. Yabona ubaba lo moyo lo, ngabe yena mina ngangiyihuye, ngangiza kwenza ukuthi ngiqale ngiqala ngingakabisi abantu ngithi ngomthwakazi. Ngiye ezinduneni zonke zesigaba semaNdebeleni, ngiyecela kibo imvumo, nginike bona wonke umthwalo, ngibathuma ukubana kabayengicelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe. Hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azibuse emiyedwa. Laba abantu bakomthwakazi bakhona baphinde bathatheke. Bantu besiNdebeleni yalikhuza. Lingabothi lingathi lihluphekile, libona umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele. Libona umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele. Kwelinye ilanga lizalandela umuntu alishiye ehlathini. Laye umqondisi ulambile, ufuna ukudla. Lamhlanje ngikhuluma kanje, ukhona lwana watajamuka. Liyamuzwa uyakhuluma. Anti sesidla sesuda. Laye yena lo mqondisi uza kuthola akufunayo, azithulele zwi, alishiye lokho lihluphekile. Ake likhangeleni ukulungisa iZimbabwe ibe lokuthula. IZimbabwe ibe lokubambana. Lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ikhulumende ebusayo ngoba kayibusi kahle. Lithiyale le nto zenu lezi ezokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lo lishona, lo liNdebele. Phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi, ngalitshela iqiniso mina. Abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi. Umthakazi kuthi ubana lina lingabantu bamanguni. Angapha amanguni babuyela kibo. Khulumisanani kuhle, libambanise ilizwe ukubana lenelise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela msakazi weStudio 7 kanye labalaleli bonke ngendawo ngendawo ngithi phephana kulolu COVID. Mina igama ngoGodfrey Wakhumalo, ngizala eLupane. Msakazi, udaba olungehlanga kahle kithina udaba olukhulunywe uFelix Magalela olokhuluma ngomongameli wethu uMqondisi Moyo. Msakazi, kunini iMDC sivotela iwine besuke bebaleke omongameli? Namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi uMqondisi uyabaleka, ubaleka kanjani? Bona babengabaleki, bebaleka uRobert Mugabe. Namhlanje ngesikhuluma kabi, sicela ehlukane lebandla lethu leMRP lizame nalo. Bona sibanikile ithuba, behlulekile manje bayalwa bona bodwa abangamagama. Abayekele uMqondisi Moyo elwele amaNdebele, bona uzohlala kube nini lokhe elisekele lesikhulume seMDC engabi nguye oyifesti ophesene weMDC. Uzahlala amaNdebele ebandlozi benini? Kaziboni thi naye uMDC uyabandlululwa, wayeyindaba yena engazanga waba ngospokesene weMDC spokesperson. Uzokhuluma kami ngoMqondisi Moyo. Asithandi indlela okhume ngayo, sithi baba ukhulile, sicela uhloniphe njengoba sikuhlonipha le MDC. Siyayihlonipha MDC yenu, lathi hlonipha iqembu lethu le-ARP, lizame lokho lizokuzama ukuthi nathi sikhone ukuzimela, cause behlulekile ukusimela singamaNdebele lina phezulu lapha elikhona.
Hawu, ngiyalibingelela. Linjani bonke balaleli beStudio 7 lo labo bonke abalaleli ekhathesi? Mina ngingumoyo lapha, ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo. Umoyo lo uthe yena u-chairman we-province yama-Tailand South, lami ngisema-Tailand South, we-MDC Alliance. Moyo, ikampeni yakho ikhulumileyo angizwe sibili. Kodwa-ke ubukampeni akuhle ukukampeni elimthwakazi, ngoba uzwatsho athi bakamthwakazi lithatha linotho yethu ebhedi bridge naphi ngaphi konke. Uqinisile yiyo yonke inotho yethu le othi wena ihanjiswe eHarare isiya kuzanu PF. Layo uchamisa lo othi wena ukuyo MDC Alliance uyabuyisa khona le isiya khona le eHarare kuchamisa. Kukanti-ke wena khuluma iqiniso eliqondileyo nxa uthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu le kayingayi eHarare, le kayibe nginotho yakomthwakazi. Landela nini ibandla lemthwakazi yakhona le-MDC. I-MDC lezanu into yinye, Harare Harare. Wake wabona ngathi i-MDC lo deputation. ZANU-PF ilo deputation. Tina hapa siza mtola ngapi kwa mtuagazi. Haba kwa mtuagazi ino tuetua ibe lapa kwa mtuagazi. Inga khambi through MTC Harare.
Ngiyabingelela kustudio 7 siyabonga uhlelo lolu olusitshela izindaba zamaqiniso esasingazazisifihlela. So hayi ngiyabonga ukuthi lathi sithule ukukhuluma nokubhodla. Uyabhodla kancane lo bintu ikuhlupha ngaphakathi. Siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sikhulume kuyehle kancane cause into iyalimaza ukuze idla ngento ongayaziyo ukuthi izalunga nini kutheni kunzima umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-one and akwenza kuphumelelise. Mina ngokuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithwale enkaya esigabeni segwitch. Ngibonga lobaba obekhuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengo-headmaster bengatshintshwa esikolweni siyi-one. Ngiyambonga lobaba. Lathi egwitshi laphana silo-headmistress okhona lesikhathi eside sokungani kokwakhe. Mina ngithenga amabhuku ngathumela lapha lumama wafika wayala wathi ufuna kuthengwe awakhe $4 eliyi-one.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Joe Biden elokuthi izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingayi emsebenzini likhanya lisebenza ngoba kubikwa inani labahlatshwa okwakuqala seliqansa. Ngakwelinye icele inani lababanjwa igciwane le-coronavirus libikwa lisehla. EZimbabwe inyathelo elifanayo alemukelwanga ngabaningi. Sixoxele landela izombusazwe kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi kungani leli nyathelo lokubamba abantu ngamandla ukuthi bahlatshwe lisebenza kwele Melika kodwa eZimbabwe lingamukelwa.
Eqinisweni sibili nxa ijekiseni khona kuze kuba labantu emsebenzini abangomakhanda chisayo abangafuni ukuhlaba ijekiseni bengelasizathu sokuthi kungani bengafuni ukuhlaba ijekiseni besenza nje kusibe yipolitiki nje eyokuthi asifuni. Yona ijekiseni yakhona ikhona, ijekiseni yakhona imahara. Sisebenza sonke lalo muntu uyabuya yena kahlabangu yafuna ukuhlala duze kwami lapha edeskini abe lokho ekhwehlele ephefumula izinto zakhe khona abazone ezokungahlatshwa. Hayi, mina lapho ngangivumelani lakho lapho. Kungangcono abantu bonke baye emsebenzini bahlabe ngoba anti yabona ukuthi eqinisweni ukuthi ku-affecta la ikhampani ngoba ikhampani ingagulelwa ngabantu abathize laphana ugcina umsebenzi ungazahambi. Kodwa-ke nxa abantu bevumelani ukuthi abantu kabahlatshwe beze emsebenzini behlatshiwe kuvikela abantu bonke ngoba laba bantu abangahlabanga laba labo baluhlupho lokuthi bagulisa abantu abahlabileyo.
Ubona kungasebenza yini ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abanye abangafuniyo ukuhlatshwa ngezizathu ezithiyeneyo?
Izizathu ezithile kufanele ukuthi umuntu izizathu lezo zibe izizathu ezimedical ezokuthi khona ngingahlatshwa ijekiseni ngiyahlanya, ngingahlatshwa ijekiseni ngiyahlanya. Lokho okungathi nje umuntu uyabheda ukuthi mina kangifuni ukuhlaba ngoba kunje, kangifuni ukuhlaba ngoba kwake kwabanje, kangifuni ukuhlaba ngoba ukuthi akithi le yi-pandemic asikho ukuthi ngumkhuhlane ukuthi wakhona lapha. I-pandemic kuhamba ngomoya ukuphefumula nje ngokukhwehlela nje kuthimula nje sokuhambile okwinto kwakhona sekuthinta abantu abaningi nxa kuyikuthi wena vese ubambile. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi abantu bakubone njengento eqakathekileyo ukuthi bazivikele bona baphinde bavikele labo abasebenza labo abaseduze labo ngoba abantu babona ukuthi sichitha isikhathi esiningi kangakanani sisemsebenzini. sichithisikhathi eside many hours lama workers ethu laba bangama workers ethu dani isikhathi esisichitha sile muli zethu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kweleMelika. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amazwe angomakhelwane ayekethisa imigoqo ye-lockdown eZimbabwe lona lokhu livitshe imingcele yalo. Kuqhamuke ingxabangxoza e-Country Park kobulawayo phezu kodaba lokuqatshwa kwabantu abavela phandle kwezigaba zeMathebeleland. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela.